sokuyisikhathi sendaba ku VOA Njebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngikatele lithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lweShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesibili mhlaka 2 Nkwenkwezi 2023 ngoProphet Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Ngoba ngani imithetho ngabe silungile yebo kodwa ama-committees la kumele afike kulelo banga sisise ukuthi sizama ukupromota i-tolerance ama-journalists ngayo emsebenzini awahlonitshe ama-committees kumele sifike njalo khonapho. Siyathokoza kakhulu ukuthi amapholisa asetshengisela abo isifiso sokusebenzisana lama-journalists.
Ngaphambilini kokunanzwa kwe-World Press Freedom Day kusasa, incwadi zokwethulwa kwentatheli zindaba zithi eZimbabwe kusesekuningi okuvele kumele kwenziwe ukuze intatheli zindaba zisebenze zikhululekile.
Thina indlela yethu ukuthi siphakamise izakhamizi zelifani inpatitula or ematerialism. Sithenga lezo zithelo izakhamizi kodwa siyaqala si-analyze ukuthi ama-federal asiphathela wona alungile kakhulu before singawa-prophet. Sisebenzisa ifuthi yonke kasiyifaki lokho kubizwa ngesikhiwa ukuthi ama-attitude.
Inkampani ehluza izithelo zeganga ezigoqela umtshwankela, umnyi, umviyo lezinye ukupheka ngazo amnamnede ithi sicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ngokupheka utshwala bewayini sisebenzisa lezi zitshelo. Iqhubekela phambili impi yomndeni yomvukela kwelesigan sokusobala ukubana abalwisanayo bayehluleka kulandela isinqumo sangesonto esokuthi beme kancane ukuhlaselana kusalungiswa indlela yokukhumisana umlota. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Yesincwethi zokwethulwa kwentatheli zindaba zithi eZimbabwe kusesekuningi okumele kwenziwe ukuze intatheli zindaba zisebenze zikhululekile. Lokhu kuphuma ngaphambilini kokunanzwa kosuku olwe-World Press Freedom Day kusasa. Abenhlangothi ezijeneyo zokwethulwa kwezindaba bathi isimo sokusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile sesiba ngcono nxa kuqhathaniswa leminyaka elishumi lanhlanu edluleyo. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ezijiyeneyo ezilwela ilungelo lentatheli zindaba bathi lonyaka zibe nganeno izehlakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba elizweni. Isiphathamandla senhlanganiso yamalungelo entatheli zindaba AM Media Institute of Southern Africa Unqaba Machazi uthi lanxa sekunganelo ukuhlukunyezwa kwentatheli zindaba elizweni kunenge okusamele kwenziwe.
Asikwazi sisiya ngabe ngoba sikwazi weZimbabwe kakhulu nxa kule ihlelo zokhetho. Siyabona ukuthi ama-media violations ayaqalisa kakhulu. So esingathi nje silungu i-preemptive measures ukuthi abantu bengabothwa, bengatshaywa, beekele besenza umsebenzi wabo. Ngilethemba abantu abasoze bebotshwa, abasoze betshaywe, singakhuluma kathi singazi okuzayenzakala phambili.
Okusekelwe ngeyinye intatheli zindaba esebenza izimele uNkosana Dlamini.
Kunoma kulale mizamo kodwa siyabona nje abafana abasesipholiseni abalezikhundla zaphansi baqhubeka kahle ukuluza intatheli zendaba otshengisela ukuthi hayi ngezinye indlela ilizwi kalifiki ebafaneni laba. Laba abasebenza bephansi esingathi ngama-operatives, ama-constable, ama-sergeant. Kodwa yebo siyakubona bayazama kodwa kuphinde futhi kwehlulekwe njalo nxa sokuphansi.
Unobhala wenhlanganiso elawula umsebenzi wentatheli zindaba eyeZimbabwe Media Commission, ZMC, uGodwin Phiri. Laye uthi kunengi osekuthe kwaguquka nxa kuqhathaniswa laseminyakeni yangemuva.
Kumele singezelele ukuzifisana kuma-committees ethu. Ngibona ngani imithetho ngabe silungile yebo kodwa ama-committees la kumele afike kulelo banga sisise ukuthi sizame ukupromota i-tolerance sizama ukuporomotha ukukhulumisana kuhle ama-journalists ngayisemsebenzini awahlonitshwe ama-communities ethu kumele sifike njalo khonapho. Siyathokoza kakhulu ukuthi amapholisa asetshengisele abo isifiso sokusebenzisana sebenzelana lama-journalists befeza lowo msebenzi ukuthi ama-journalists akhululeke abe protected ngayisemsebenzini wabo.
Okusekelwe yisikhulumeli samapholisa elizweni u-assistant commissioner Paul Nyathi othi ukuxoxisana phakathi kwenhlangothi ezijiyeneyo yiyona kuphela indlela yokulungisisa lolu daba.
Ngesikhiwa sitsho ukuthi sonke sisebenza sikhangele i-one constituency, i-public uZulu. But ukukhulumelana kwenza ukuthi sisebenze sonke ndawonye, sisebenze kuhle. Njalo ngaba la ma-challenges siyabambana sonke siyenze lokwane sithina i-engagement.
Umeli weMathebeleland South edalele ePhalamende elilunga lekomiti ebona ngezokukhitshwa kwemibiko, i-Portfolio Committee on Information, Media and Broadcasting Services, uNkosikazi Esther Nyathi uthi umsebenzi wokwethulwa kolwazi lentathelizindaba sekulethe inguquko enkulu kuZulu ikakhulu owasemaphandleni.
Isikhathi esiningi abantu bebekhala ngokuthi nxa umuntu engaba lomonakalo ekhala ake sabe ukuthi abantu abanjengama-journalists babuye ekhala ke bezebuzisisa ukuthi ngabe kwenzakalena ancisiseke. Kodwa namhla nge-information esihambile izwe lonke, umuntu wonke esefisha ukuthi ngakuthi kungenzakala loba lulutho esigabeni athole abantu abangaluthatha lolo daba balufake umphakathi wonke umuntu akwazi ukuthi esigabeni esinje kwenzakale lokhu, nxa kukuhle bakukope, nxa kukubi kukhuzwe.
I-MISA Zimbabwe inanze ilanga le-World Press Freedom Day lamhlanje ngokuba lomkhosi owenzelwe eMonomotapa Crown Plaza Hotel eHarare phansi kwendikimba ethi Freedom of Expression as a Public Good, Pivotal to the Enjoyment of Other Rights. Emkhosini lo abe-MISA Zimbabwe bathela nxa seyaguqulwa eminye imithetho ebikade incindezela imisebenzi yentathelizindaba, bathi kodwa ikhona emitsha eyalungiswayo efana lowe-Cyber and Data Protection Act elakho ukuba ngumgoqo ekusebenzeni kwentathelizindaba elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Inkampani ehluza izithelo zeganga ezigoqela umtshwankela, umnyi, umviyo lezinye ukupheka ngazo amanamnedi ithi isicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ukuze lipheke utshwala bewayini isebenzisa lezi zithelo. Lokhu kulandela ukubukiswa kwamanamnedi aphekwe ngezithelo zeganga embukisweni weZimbabwe International Trade Fair ogqitshwe ngomgqibelo owedluleyo. Inkampani leyi egcwele elupane ithi iyajabula ngendlela abantu abamukele ngayo amanamnedi la, njalo izasebenzisa imibono yababukayo labachothozayo ukuzithuthukisa. Amanamnedi la wona asembodleleni ezilotshwe ukuthi mnyi juice, mtshwankela juice, lemviyo juice ayindaba egudwini enkundleni zokuxhumana ezibalisa iFacebook leTwitter, lapho iningi labantu elitshayela ihlombe linkampani lisithi linyathelo elihleleli njengoba iningi selijwayele ukunatha okulungiswe ngezithelo ezingayisizo zendulo. Kubikwa kungokwakuqala ukubana kube linyathelo elinje elizweni. Umnumzana Mgcini wethu Mazula ungesinye seziphathamandla zalenkampani uxoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7 echasisa ukuthi bancediswa yiZimtrade, uhulumende, inkampani ye-African Food Revolution kanye lezakamizi zeluphane.
I-response yabantu was very good. Sijabule kakhulu, imithi kakhulu, njalo bebekhona abanye abe-rectifizer abodadwethu ukuthi lokho kusinceda ukuthi singazama ukuthi silungise lapha nalapha okungani kuyasifikela abantu angani abakujabulelanga. Kodwa overall response kukhanya kwabajabulela abaprodacts wethu. Maybe ngingakhuma amafithane ngekhampani yethu ukuthi sisukela ngaphi njalo sisiya ngaphi. Ikhampani yethu isungulwe ngo-2019 labo bethase khona i-African Revolution. Thina vele besithungeka ukuthi sitraine ama-farmers ikakhulu ayelipane ngalokho sikuzokuthiwa i-value addition yesilungu. Sikhangele ukuthi-ke ngalonisa njani ukudla kwesintu in particular. Wasesiphathiseka kakhulu ngasele lelo government okuzothola education system zero sinyathakele ngokuthi sikwanisile ukuthi sikhambe siyeza ama-experiment ethu elifane station university sithe sitapte lokho lokhu izinchedi yabuya layo chasa yafika i-technical advice ukuthi nxa sifuna ukuthi ama-sodazeti kakhulu ichilisoeyesiyeza ukuthi singayisota njani njalo bakhinga namaficala amanye abadasa ukuthi singakwasa lokhu kuventa ukuthi i-juice production yikho esesikhona manje.
Kahle kahleli wapheka njani amanamnedela njalo alengezeleli okuningi okungaphazamisa isimo sawo kumbe ukunambitheka kwawo? Liwakha egangeni, liwaphekele ngaphi, njalo ahlolwa njani ukuthi alungele umphakathi?
Thina injongo yethu ukuthi siphakamise izakhamizi zelupane in particular or emathebelelen. So esikwenzayo sithenga lezo zithelo izakhamizi, kodwa siyaqala si-analyze ukuthi ama-federal athathela wona alungile actually before singawa process. Thina sisebenzisa ifuthi yonke siyenze i-product yethu kasiyikhali lokho kubizwa ngesikhiwa kuthiwa ama-additives. Njalo ngiyengarevila i-secret ye-company ukuthi siprojusa njani ama-juice, but ama-chicken kasiyikhali ama-additives, siyenza ama-natural juices. Uhlelo lohulumende olungenze i-education platform zero liyasivumela ukuthi sihambe kuma-innovation hub ema-university aduze lapho esivela khona siyenze ama-experiments ethu kuwalamhlawulo esiyikhiphayo. So esiyenzile ama-experiments ethu siyayenza ama-experiments njalo njalo si-checka i-quality of our product.
Ikusasa yes, lizawathengisela njani abantu bonke labangaphandle kwelizwe?
Ikusasa yethu khanya inhle kakhulu ngoba siphase igade lohulumende olizosa izimhlezi. Liyasincedisa kakhulu kunye e-advice ukuthi ngathina i-sporta kuphale si-improve ngaphi langaphi i-product yethu. Yikho sikhathisela khona kakhulu. Yikho sikukhangeleleyo kakhulu ukuthi si-export ama-product yethu ku-diaspora ngoba sikhala kuma-social media lapho ogoqela u-Twitter nabo Facebook bekhanya bewathakazelela belesifo sokuthi bewawathethe lawo majuice.
Sikhuluma nje athengiswa nga
okwamanje siyathengisa kwi-restaurant eku-Robert Mugabe no-9 Avenue yikho atholakala khona for now, kodwa kuviki leza sizozama ukuthi siwangeze emabhalisini amaningi ezitolo eziningi. Ngingawathola embali mall kule shop okubizwa ngokuthiwa yi-Handi ekuyi-restaurant lapho kulokudla khona okuthengiswayo okudla okutheneyo okuthengiswayo yikho okutholakala khona ama-juice ethu for now. Imbodlela elilodwa lingarenja ku-$0.80 kusiya ku-$1.
Sibone imbodlela enkudlwana zikhona yini ezincinyane?
Zilama-500 mls lama-375 mls amancane, siphinde sibe lamambodlela amakhulu esebenza-5 liters.
Yiziphi izithelo elilazo?
Okwamanje silombiyo, silomniyi, silomtshankela.
Uthe alengezeleli okubizwa kuthiwe ngama-additives ngesiNgisi, kuyini elikwenzayo ukuthi anambitheke la manamnet?
Amanamnet anta vele kulethukela lawo, so sisebenza lelo thukela elivele likhona enamnetini, yiyo kwezakani kuwale kunambitheka okukhona.
Lo ngumnumzana Mgcini wethu Mazula, omunye weziphathamandla zenkampani ye-Veggie Guys, ubexoxa ecingweni lapho losithandekile emhlanga we-Studio 7 eselubhane. Iqhubekela phambili impi yomvukela kweleSudan, so kusobala ukubana abalwisanayo bayehluleka kulandela isinqumo sangesonto sokuthi bake beme kancane ukuhlaselana kusalungiswa indlela zokukhumisana umlotha. Inhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba United Nations ithi kulabantu abedlela kancane ingxenye yesigidi 580,000 abakhangelelwe ukubaleka kweleSudan ngenxa yempile. Abezindaba abe-Reuters babika ukubana kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 330,000 ababalekele imizi yabo abahlala egangeni, sikhuluma nje lezihonqweni eze-United Nations kulelo lizwe. I-UN ithi abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000 bakhangelelwe ukubalekela kwamanye amazwe besiyadinga ukuphephela kusikhatshana isifitshane esilandelayo. Kusenzakala konke lokhu eleZimbabwe libika lokhu elizama ukuhlenga abantu abathathu abalokhu beseSudan. Kunje selihlenge abangamashipi ayisithupha lantathu 63 asebefikile eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba uKipstube weStudio 7 uxoxele lomnumzana Thabang Nare, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Awokuqala ukuthi sibonye uhulumende weZimbabwe ngokuzama umzamo ukuthi abantu bakithi besuswe endaweni lapho kulempi eSudan. Sithemba ukuthi bazasebenzelana lamanye amazwe. iSouth Africa yakhipha abantu, iNigeria yakhipha abantu ukuthi laba basele bakithi bephume kulo mumo wempi.
Yes, siyabona njalo impi le iqhubekela phambili khona ngale kweSudan. Kuzalwa nkomoni la.
Ha indaba yeSudan le ikhanya nzima. Nxa ubona abantu bekhanya belamandla, belegunya lokuthi kuzasetshenziswa imbobho. Sike sabona kumabona kude amasocha inxa zonke. Ngabantu abazimiseleyo abathi balwela into abayikholwayo. Kodwa nxa ulisana labantu bakini ukuthi uthathe umbuso. Utshengisa ukuthi kule problem kakhulu. Siyazi ukuthi iSudan yacina ibhazukile kwagcina kusiba the South Sudan the Sudan. Singazi ukuthi izabhazuka yini futhi, kodwa kukhanya ngani bonke bafuna ukuthatha. So sithemba ukuthi laba abazama ukuthi kukhulunyiswane kukhumisane imlotha kuzayenzakala.
Ye, kodwa siyakwazi nxa kule nkunzi ezimbili esibayeni akula nto engahamba kuhle nani. Pho-ke umlamla nkunzi lapha uyavelaphi?
Amazwe la amazwe amakhulu njalo amazwe alemali ahlanganisela o-United States, o-Saudi Arabia abaseduzane khona ngale ukuthi le ndaba zenkolo ezesimuslim lesi bangani bakhole into efanayo. Sithemba ukuthi bazathola indlela yokuthi bekhulumisane lama-general lawo. Into nje vele ukuthi amandla akumelanga ebe kuma-general, amandla kumele ebe sebantwini ngokuvota. So kuba yiproblem abantu abalempopho nxa kuyibo asebesithi sebebusa. Abantu abalempopho kumele besebenzisa impopho ukuvikela izimpi kulokuthi kube yibo abenza ukuthi kube lezimpi.
Ye, kolokho kuphela vele yisisusa sendaba ukuthi ubuqhutshele umuntu kuthiwa busa-ke la. Umbuso ubaba kangaka yini kumbe vele lapha ibuhwabana?
Ya, yikhanya i-Africa vele silo problem enkulu. Because kukhanya ngani abantu abazwisisi ukuthi inkosi yinkosi ngabantu.
Mnumzana Thabanginari, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo. Lapho-ke limuze exoga loGibbs Dube weStudio 7 eseBoston khonapha eMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga isiqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Uhlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency luthi intengo yempahla isiqonge ngesilinganiso sokwedlula esilishumi ekhulwini 11.6% ngenyanga edluleyo. Umuntu oyedwa usekhangelelwa ukuphila ngenkulungwane ezingamashumi amabili lengxenye zamadola eZimbabwe, $25,170 eZimbabwe ngenyanga. Isuka ku-$22,561 Zimbabwean dollars. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Amabhizimusi amaningi asethengisa impahla ngedola leMelika kumbe esebenzise intengo yesilinganiso somkambo owensitha. Intengo yokuthenga idola leMelika ebhanga elikhulu ele-Reserve Bank ngeviki ephelileyo ibifakwe ngaphezu kwamadola eZimbabwe ayinkulungwane i-1033 Zim dollars. Emkambo wensitha idola leMelika belithengwa inkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe i-2000 Zim dollars. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association INACORA, ukhala ngobunzima obubhekane lozulu ngokukhuphuka kwentengo yempahla eZimbabwe.
Abantu bahlangene lobunzima obukhulu, ukukhwela kwentengo kwenza ukuthi behlile ukuphila impilo akade beyiphila. Indlela sebesenza ngayo akade besidla kabili ngelanga, sebesidla kanye. akusadliwa kwabaya esikolo, akusadliwa kwabasala ngekhaya. Impilo yakhona inzima kakhulu, oschool fees lakho konke kuyahlupha, abantu sebesehlula ngorent, kunzima elizweni leZimbabwe ukuphila.
Inkosikazi Melissa Chuma, isakhamuzi sakoBulawayo osebenzela uhulumende, uthi okudanisayo ukuthi iholo abalitholayo aleneli indleko ababhekane lazo empilweni.
Ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo kunzima kubuhlengi kithi esithola iRTGS, ngoba irate esetshenziswayo ayaziwa umuntu, umuntu lo muntu ule rate yakhe. Nxa uthenga nge-US kungcono kakhulu ngoba iprice ayitshintshi. Silokhe silwisa ukuthi sithole i-US kube ngcono ukuphila kwethu, ngoba ibhonda lisayenzi lutho, alisasebenzi vela kusela muntu olifunayo.
Umnumzana Njabulo Ndebele, usomabhizimusi wakoBulawayo, uthi intengo zabo zilawulwa ngumkambo omnyama, ngaphandle kwalokho amabhizimusi angavala.
Okwenzakalayo ukuthi thina imali esidingayo yokuthi siwode sidinga phandle, kungakho-ke intengo zethu kufanele zilandelane lemkambo lapho esithenga khona imali, ngoba imkambo kahulumende akutholakali imali ngaze ibe ile rate ephansi. Okusho ukuthi kufanele ukuthi intengo zethu zihambelane lalapha thina esithola khona imali yethu. Yikho ngase siza ukuthi siqhubeke sisebhizinisini. Singayekela ukwenza njalo, amabhizinisi ayavalwa, abantu labo bayaswela ukuthi bethole impahla.
Umnumzana Joseph Nkomazana, oyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi iningi leZimbabwe kalisebenzi, okutsho ukuthi nxa intengo zikhuphuka, inani labayanga liyalikhuphuka ngokufanayo.
Abantu abaningi kabasebenzi not employed. Nxa ama-civil servants enikwe izimali, it's not everyone othola imali. So lokhu kuzabangela ukuthi khona abantu balambe ezindlini, kuzabangela ukuthi khona i-poverty ikhwele. Kakukhangele ukuthi khona nxa ama-prices ekhwela kumele kwenziwe njani. Sera zama-civil servants wayokhwezwa yiwo asiyenze izinto zakhwela, kuzaba nzima ebantwini.
Uhlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla sikhuphuke phose ngokubili ekhulwini, i-2.3%, okutsho ukuthi impahla ezikhangelwayo nxa kuhlolisiswa ukukhuphuka kwentengo ziqalise ngesilinganiso esingaba ngokubili ekhulwini, i-2.4%. Ekhuluma embukisweni wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ngeviki edluleyo, umphathintambo wezemali uSikhwica Mfundo Mthuli Ncube uthe nxa intengo yokuthenga idola leMelika ingaqhubeka iqansa emkambo omnyama, uhulumende uza kwengeza umthelo wokuboleka i-interest rate uyefika kumakhulu amabili ekhulwini, i-200%. Ngomnyaka odluleyo i-interest rate le ike yafika kumakhulu amabili, i-200%, ngokuya kwesikhathi yehliswa yafika kukhulu lengxenye, i-150%. Khathesi i-interest rate ikukhulu lamachumi amane, i-140%. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iningi labasakhulayo eZimbabwe lithi liyahawula okwamagama kubangelwa imumo ongamanga kuhle umnotho welizwe. Okudanisayo bathi sebelahlekelwa lithemba lokuthi lo mumo ungalungiseka esikhathini esifitshane esilandelayo. Kubika uTobias Mzingwa.
Abasakhulayo abaningi bathi bezwa seziyinganekwane ukuthi eleZimbabwe lake labamnandi uluju sibili, ngoba bona sebekhulela ebuyangeni obukhulu. Loba bekhona ontanga abalutshwana abathi kuyaphileka kwelakithi, iningi lithi impilo yanamuhla efana laleyo abazalelwe kiyo yikukhama ilitshe ukuthi liphume amanzi. Osakhulayo njalo engumlimi eChegutu uRumpitsa eMatonga umi manzonzo umumo elizweni.
The building that we're seeing now yizinto ezayenzwa ngabantu abadala kudala, nothi thina. Thina abancane vele kunzima. A youth that is actually doing well, umuntu wagcina form 4 wahlwaqalisa ukusebenza. Vele kunzima, akuchiphanga phandle la.
Lokhu kugcizelelwa ngumnumzana Eric Gono, enye yenkokheli zabatsha kubandla le-Citizens Coalition for Change.
Iningi labasakhulayo phose bonke abakazi bekholisa iZimbabwe. Lanxa belawo amandla abasakhulayo ayiphi imisebenzi. Kona kokuncane abakwenzayo, imali yakhona ayithengi lutho. Abanama-properties, asilazindlu, asilazimoto, asilani njengabasakhulayo bamanye amazwe. Amandla okutshintsha lokhu kuhlupheka asezandleni zethu.
ingcweti ecubungule zombusazwe njalo esebenza kunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uMnumzana Bekezela Gumbo yena ukhuluma phezulu kobunzima bempilo obubhekane labatsha.
Into esinyanzelayo ukuthi abantu abatsha sebephelelwe lithemba. Abaningi batholakala kuma drugs, abanye basesikorokozeni babulalana, abanye bachapha besiya phandle kwelizwe besiyatlonje. Konke lokhu bakwenziswa yikuthi elizweni labo akulathemba, abalamsebenzi abayitholayo elizweni labo, yikho sebezama ukuphila ngazo zonke lezi ndlela zokuganga. Abanye babatshontsha inkomo, siyazi babona ama-social media betshaywa betshontsha izinkomo.
Kodwa isikhulumeli sabatsha kuZANU PF esabelweni seBulawayo uMnumzana Addington Mpofu uthi ngamangalo uhlaza tshoko ukuthi abatsha bakuleli abakayiboni impilo eloluju lobisi elizweni labo.
Namuhla if you go to the Ministry of Mines uyebuza ukuthi ama new miners, you find out that it's young people. If you go to cross border trading, you find that it's young people who are occupying that space. If you go to transport and logistics, it's young people who are now occupying that space. We were at ZITF and you know, Sipota Lapana Swona Mustangs, who's as Kenya, because they are shaking the industry. So, ngamafitshane, young people are enjoying the fruits of the country.
Omele amalungelo abasakhulayo njalo yinkokheli yenhlanganiso yabantwana bamakhawa elizwe e-Children of National Heroes yena engumntwana kamuyi uGeneral Sifa Sicele uBelinda Cele uthi ontanga kumele bezimisele ukuphakamisa elizwe labo.
Nxa abazali belokungani balokuphambanisa ukuthi ontanga ukuthi siwuqondise sibe lokudlelwana labo. Mkhono mbingelo usufuna thina esafundayo ema-university, ema-high school, umbeni ema-college. Uthe usufundile ntanga weZimbabwe wawususenzani. Asibambe imisebenzi yezandla siphakamise isizwe.
Umphathi ntambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende lenhlalakahle kaZulu uMnumzana Paul Mavima uthi sikhuluma nje umnotho welizwe uyathuthuka njalo imisebenzi layo isisanda edalwayo.
It is those who heed the president's call.
Abasakhulayo abalalela umongameli yibo abazathuthuka ngoba bazathola amathuba amaningi alungiswa nguhulumende. Ingcweti ecubungula ezombusazwe njalo esebenza kunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uMnumzana Bekezela Gumbo uthi ela kusasa labatsha lisezandleni zabo.
Ama-youth njengoba sokuthiwa bazangena kuparlament, ama-youth azangena kuparlament wonke lawa abavela kuzandla kuzaphu laku-3C kumele ukuthi bebekwade eparlament balande ukuyasebenza ukuvuselela i-political consciousness yama-youth ukwenzela ukuthi bebe lethemba ngoba ithemba liyakhiwe engqondweni zabantu bengakaqalisi ukulisebenzela.
Ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi uhulumende usekhulise intsha engakwazi lokuthi iya ngaphi ivela ngaphi ngoba kayila misebenzi, kayila mali, njalo kayila themba. Izikhathi eziningi babonakala becela yonke into, igwayi, iphepha, lomlilo konke. Ngimele iStudio 7 iseHarare, nguTobias Mudzingwa.
Go Live Talk lamhlanje, The Connection. Sikhangele okubhekane labasakhulayo emsebenzini wokwethulwa kwezindaba zolwazi ngaphambilini kokunanzwa kwelanga ele World Press Freedom Day kusasa. Isikhathi sethu asavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili silokhe sisonke kodwa singeke hlukani. Othe sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ngaphambilini kokunanzwa kwe-World Press Freedom Day kusasa, ingcwethi zokwethulwa kwentatheli zindaba kwezindaba zithi eZimbabwe kusesekuningi okumele kwenziwe ukuze intatheli zindaba zisebenze zikhululekile. Inkampani yehluza izithelo zeganga ezikhokhela umtshwankela, umnyi, umviyo lezinye ukupheka ngazo amanamnede ithi isicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ngokupheka utshwala bewayini isebenzisa lezi zithelo. Iqhubekela phambili impi yomvukela kweleSudan sokusobala ukubana abalwisanayo bayehluleka kulandela isinqumo sangesonto esokuthi beme kancane ukuhlaselana kusalungiswa indlela yokukhumisana umlotha. Silugweba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPractice Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.